kumele sibe sibancoma phela hashi bana every time sibe sibachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza konoko sokwenziwe okuhle asinqumeni bese sikhulela ukuthi ngabe kuyaqhubeka phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukuthi kona by the end of the day sibe sesitholile kuma sesi-achievile khonoko siyabe sikufuna ukuthi sibe realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo mthetho omusha esesilawo lapha elizweni leZimbabwe.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama kodwa-ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende ukuthi alubana silwisana lakho efana abana silwisana lakho silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singafi kulezi ezimayina
golibhiyezo lapha-ke ubaba Mlalazi uthi hhayi uhulumende lapho udlala ngengqondo zabantu
umfowethu Mlalazi hayi angimsoli la ukhuluma lapha amekhona but njengoba ngitshilo mina akulo okunye okungabe kuqathe kudlula okunye konke kuqathekile kumele kulungisiswe nxa kuthe kwalungisiswa lokho sokulungisisiwe asishayeni izandla sesikwazi ukuthi hhayi kushina sokulandela okunye kuzalandelana kulandelana kuze kuphele ngoba phela ayisiko ukuthi kona singakubamba konke ka-one ke sikuqedi akwenzakali khonokwana ngakho-ke angiboni kona kukhona yini ubana sibe sikhala ngakho lokhu sehluleka ubana sivume kona osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo lakunjani kuzabanjwa so konke lokwana i-diaspora vote izabuya ngesikhathi esifanele kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo anjengokubona nje ukuthi kate sisukuma-sanction sithwele nzima asikwazi ubana sibambe ngabe sike ngabe kuba nzima khona kubana sikubambe sise kuhle.
Ye, siyakuzwa kolide baba Mlalazi vele abantu bafunani bafuna ukuthi uguqulwe
uyabona singakhangela i-diaspora vote abantu abakudiaspora yibo ababambe umnotho uma ngithi umnotho yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile imuli eziningi zisurvive nge-diaspora usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes so sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo so yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote okunye okufunekwayo kubana kwe-emphasize kwi-electoral act indaba ye-media especially public media indaba ye-behavior nje agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political ngitsho lezek iyasolisa uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa so yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate-a ekhethweni ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile asingeke siqhubeke sisiba le election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu
golide
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and izinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi kona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote anje kona njengoba ngithile ukuthi kona kwesi sikhathi ama-logistics asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela lokuzeni-full corporation amanye amazwe lapho okulabanye abafowethu khona ngale so kuzasebenzeka njani yikho ubona ulozen umongameli wethu eseqalise iprogramu yakhe leyana ekuthi let's re-engage lapho abesivele sizwanana labo kodwa singasazwane labo and engage labo vele maybe esikhathange sike sizwane labo ukwenzela ukuthi bona sikwanise ukuthi na at the end of the day sibe ngabanye sibe yingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uThuma angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries uyabezwa bethi uyenziwa kancane kancane kanti why senza kancane bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye okunjengokuthenga sibonile imfanekiso ezimota ezezanupf ezithengiweyo ezintsha babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu kodwa ama-logistics okuthi baye campaigner bachaya abantu benzeni ayatholakala kodwa kumuli yaseZimbabwe ngithi mina hayi lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume
yes uza imbuzo engazani uthuma ufuna nje imzuzwana
lokho asekhuluma okwamakhampeni vele nxali libandla kumele hlale lulungiselele ukukhampeyina asik ukuthi bhoja kona siyabe sijunyiwe ani siyakwazi sonke vele ukona ama-elections abuya ngo-2023 so nxali libandla elile structure elikwazi ukuthi lenzani kuyabe lilungiselele ophela